Endabeni zethu lamhlanje lilo Chris Gandhi. Amalunga edalela eParliamente ahluza uluhlu lokusetshenziswa kwendleko zikahulumende ngomnyaka ozayo i-budget 2016. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bemanyene leyo manyano enhlanganiso ezisebenzi bathi uZulu nguye olamandla wokusukumela phezulu ukukhankasela kokuhlonitshwa kwamalungelo akhe. I-National Gallery isungula umbukiso oweZimbabwe annual exhibition onikeza amathuba abaphatheke kweze-art etshiyeneyo ukuba batshengise ubungcitshi bemisebenzi yabo. Abazali bakhuthazwa ukuhlala phansi labantwababo bekhulumisane ngendlela yokuzivikela ukuthelelwa imikhuhlane yengulamakhwa kanye legcikwane lengculaza. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela inkuthazo yokuthi abazali bakhulumisane labantwababo ngendaba zokuzivikela ukuthelelaneni imikhuhlane yemacansini. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 12080 low 1546 shortwave. Sitholakala njalo ku Facebook ku VOA Ndebele.